Abantu abalamba emadolobheni bedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Abanye ngabasebenza kuhulumende lemasekitadini njalo labathenga lokuthengisa impahla emigwaqweni. Omunye wabaswelayo ngumnumzana Mathew Sithole ohlala eGambuzuma.
Becabanga ukuthi vele njengabantu abahlala lapha kuma urban areas abantu abasebenzela bona behle besincedise manje kukhanya vele kabasakwanisi labo ukuthi besinikeze imali owama salaries owama wages alright. Even ama school fees abanye abantwana bethu kabaka hambe esikolo ngendaba naleyo ukudla kwankuna sokuhlupha inyama ngokwayo vele asakwazi ukuyithenga ukudla njengesingwa asakwazi ukuthenga amafutha ngokwawo asakwazi ukuthenga ukulima kwankuna njengoba ubona vele into yeEl Nino leyo akusela vele emasimini akusela izinto so akusela lutho vele empilweni lapha so sibona vele izinto sezinzima lapha eZimbabwe asikwazi ukuthi uhulumende uzosiyenzela kanjani ukuthi elungise into leyo masinyane
baningi abathwele nzima njengaye. Umnumzana John Benure ohlala eWarren Park 1 eHarare uthi ubunzima obuselizweni sobusenza ukuba abantu bahambe emisebenzini yabo ukuyadinga ezinye indlela zokuphila hathi okumele bakwenze emsebenzini lowo.
Masibu sebenzi ahambe emsebenzini ukuyisebenza bahambe kedinga imali ngezinye indlela zabo for example yabachaya ama-consultants landlan ukuthi baphile ngoba imali yabo kayikhwani so bagcina bachaya ama-consultants bagcina badu all the other things bahamba emsebenzini ukuyatshiya ibhathi kuphela.
Umnumzana Kutsayi Ruzile uthi impilo enzima kakhulu eZimbabwe.
Imali zokulima bayatshontsha imali engakahulumende bethi ngeyabo futhi imali eziphiwa abantu eze-social welfare abantu kumele bathole lezi mali kodwa ngabazitholi lutho.
Esinye sakamuzi seHarare othe igama lakhe ngufarayi uthi abantu abaningi sebethembele kuNkulunkulu.
Just have to hustle day in day out.
Kufuze sidinge imali amalanga wonke akula okulungayo wonke umuntu uyakhala kuNkulunkulu phezulu ezulwini siphila ngomusa wenkosi.
By the grace of God.
Osakhulayo uLameck Mandevu uthi abantu kumele bazimisele ukuhambelana lesimo somnotho esibi eZimbabwe.
Things are not real, but it doesn't mean that an entrepreneur has to die because an entrepreneur is...
Ukuthi izinto zinzima siyavuma kodwa abantu abathengisayo siyacabanga sibone lapho umkhonomi oyakhona. Siyacabangela abanye ukuthi ilizwe liyanga. Ngikhuthaza abanye ontanga ukuthi silisane lokuyanga sonke.
Fight this poverty issue together.
Kodwa omunye umama osakhulayo unkosikazi Faith Murewa uthi abesifazane abaningi bathwele nzima.
Udubo lolu ayisikho ukuthi lutholakale ebantwini omama abasemaphandleni kuphela nalaba abasemadolobheni labo baba-affected ngokuswelakala kokudla. For example singathi impuphu kathesi yenza malini yenza almost $100 of which abaningi bakhona abasebenzi yikho sesithola ukuthi abaningi sebecina sebeziphosela kwezinye izinto ababengafuni uze for example i-prostitution ubusela and all that so khona kuyaveza ukuthi labantu abasemadolobheni labo baba-affected ayisikho ukuthi ngabasemaphandleni kuphela and of which ma singathi akhangela abemaphandleni sometimes liyakwanisa ukuncedana izakhamizi and all that kodwa ma sesikhangela emadolobheni kukalutshwane ukuthi omunye ekhangele umakhelwane and all that so ngabe ama-organization bekhangele wonke umuntu not ukuthi abasemaphandleni kodwa behlanganise bonke abasemaphandleni labasemadolobheni.
Omela ugatsha lukahulumende olubona ngabantu abaswelayo olwe-social welfare umnumzana Clifford Madurira uthi bahlolisisa inani labantu abaswela ukudla.
Yes, we have started to identify people in every community.
Siqalile ukudinga lokubona ukuthi bangaki abantu abadubekayo emadolobheni. Sifuna ukuthi sibone ukuthi labo abasemadolobheni
banakekelwe.
Liyakhuphuka inani labantu abaswela ukudla emadolobheni lemaphandleni. Ngimele isitho 7 seHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.